atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7. Ngolwesithathu mhlaka 30 kumfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Kanye ngani i-Reserve Bank ewokathi esilisebenza njengebhanga labantu abalutwani abasebenza ukuntshontshela uzulukazi weZimbabwe. Ngalokho ubone ngani imisebenzi yonke eyebhanga le-Reserve Bank kufanele ihlubule kwakatha ukuthi ibhanga leli-ke livalwe kancane.
Ibandla le-MTC selisole inyathelo elithethwa elibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank elithi liza kwethula imali entsha kumaviki amabili azayo.
So manje kade sabantu zindwendwe zodwa abantu vele isiminye eminye akwazakala ukuthi bazayikhupha yini, okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina bedlalela ikhisimusi khona lapha koBulawayo, kanti iningi belifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya.
Indwendwe zabezimota abadinga amafutha epetrol ledizili ziqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo kuhlangene lezokudinga imali emabhanga. Abasakhulayo basemadolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende se-Devolution Fund iqondiswe kunhlelo zabo zentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MTC selisole inyathelo elithethwe libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank elithi liza kwethula imali entsha kumaviki amabili azayo ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwayo. Embikweni eliwethule namhla ibandla leli lithi kusukela ngomnyaka ka-2017 eleZimbabwe selisebenzise imihlobo yemali emihlanu okukhomba ukuthi uhulumende kalalwazi olujulileyo ngenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Usiba lukhulu waleli bhanga mnumzana John Mangudi ayizolo wethule umbiko othi uza kwethula imali yesilinganiso sama $2, $5 kanye leyama bond note okuza eyamatshe okuza setshenziswa ndawonye lama bond notes evele ikhona. Kodwa ibandla le-MDC lithi kufanele kulungiswe umnotho welizwe kuqala njalo kuqedwe inkohlakalo ekhona elizweni ngoba umhlaba kaumthembi umongameli Emerson Mnangagwa nomphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli ngikisana phakathi kukamnumzana Ncube lomnumzana Mangotya ukuthi imali ezalethwa intsha kumbe hayi. Umnumzana Nkululeko Sibanda wesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC uchasisa okuningi ngalolu daba.
Ye, udubo olukhona ngalokuthi uPresident Chamisa nxa ekhangela inkulumo lezenzakalayo uvela mangala ukuthi khathi vele zivela ngaphi ngoba phela ilizwe leZimbabwe selitshintsha izimali kaningi nakelo wodwa. Njalo ngokwazi kwakhe upresident ekhangela amaphepha akudala le-parliament ku-committee ekhangela ngezemali yabantu beZimbabwe. Kukhanye ngani i-Reserve Bank ewokathi esilisebenza njengebhanga labantu abalutshwani abasebenza ukuntshontshela uzulukazi weZimbabwe. Ngalokho ubone ngani imisebenzi yonke eyebhanga le-Reserve Bank kufanele ihlubule kwakatha ngoba ibhanga leli-ke livalwe kancane kusakhangela ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi lisebenzele uzulu atsho ukuthi lisetshenziswe ukuntshontshela uhlabezulu weZimbabwe.
Kodwa lona ibhanga le-Reserve lithi leli linyathelo lokuthi kungabi lokuswelakala kwemali elizweni.
Iqiniso ukuthi sesilalele iy'nkulumo ezivela ku-Reserve eziningi kakhulu ezisuke zabasegcekeni ukuthi nje basengezimithiyo. Bathi ama-bond zaso zatshiyana le-US dollar azahlala kuyi-one ka-one. Umangutya wathi yena nxa lokho kungekela ukwenzakala uzatshiya umsebenzi kwenzala azangatshiya umsebenzi. Siyakwazi njalo ukuthi bajontshela abantu izimali zabo sesehlukanisa i-bond le-US wakhanya ukuthi bangamasela amakhulu. Eminyakeni wodwa odlulileyo sebenike undoda othwa nguTag Gray owesakunda imali eyedlula 1.9 billion. Khonokho kwakuphuma egceni ukuthi bayisangaphi bathatha kwaswelakala i-2.9 billion. bakhuluma ukuthi ivela ngapi okwethusayo kakhulu engazi ukuthi kathi uze kwazi weZimbabwe uzavuka nini ukuthi abone ukuthi hayi lokhu phela ikudlala lamadodzi ilanga lifemini
kodwa lanxa kunjalo lina njengebandla lizwisisile yini kumbe lakini lokho kungacaci ukuthi njoba kungani kulokuphikisana ukuthi imali enja uqobo kumbe hayi
akulanto ecacayo ngendaba yebhanga le Reserve Bank ngoba amanga khona makhulu ubuselo bukhona bukhulu biye service abiye tools upresident bekhuluma laba ku parliament izolo bebemtshengisa sebe kutholile ukuntontja ukuntontja kwezimali ukuphuma lapho kuye tools
lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le MDC sixoxela eseHarare Inengi seliveze imbono ehlukileyo ngokuza kwemali le entsha udubo lokusilela kwayo emabhanga ikakhulu idola lemelika ukuqansa njalo nje kwentengo yempahla eyokudla leyamafutha ezimota. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Khululekile Sibanda uthi abafuni ukubala inkukhu ngokubala amaqanda bazabona ngamatsiyane esecacadiwe.
Ngasifuni ukubala inkukhu ngokubona amaqanda. Ungabona amaqanda enkukhu eyi-20 usithi nginenkukhu eziyi-20 kwazi nganathi yaza cacada wonke. Sizabona ngamatsiyane sezelu. Sesikhodi ya sesile nkukhu ezingaka. Hatshi lokho okusemoyeni esingakwaziyo. Angangutsho. Kunenga kulu inkugele phakathi kwaumbuso nalowezi babo kabapume bachiye abantwana bangene babusi
umnumzana Sibanda uthi usehlalele evalweni ngoba engathembi ukuthi imali yohlobo lwebond izasala ithenga
kanga ungazi kumbe izaba amaphepha azachiswa yini ngoba kunje kathesi nginama cardbox kakhono angazi imali ngathi ngisikome ezingu-30 inkomo zenezo ngathi kusisise sihambisa imali yamebank amalanga amathathu elandelanayo kodwa imasasebenzi 30 inkomo well fed khangisakwazi ukuthi ngizakwenzani ngayo vele seyingenwe kuya ngobubi ngenxa yombuso wethu lo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lucky Chuma uvumelane lo Sibanda ethi kaboni ukuba imali entsha ezadindwa nguhulumende izadala umehluko kuZulu.
Imali le abafuna ukuthi beyilethe entsha angiyiboni mina ukubana izasisiza ngokubana khona uma ubhekisisa indawo enjengebulawayo abantu abalamsebenzi leyo mali uma ifika iya straight kubo siphatheleni yibo abantu abazabe bele mali leyo entsha uzathola lokuthi emabhenki leyo mali iyabe ingekho isigcwele kubo siphatheleni akusizi lutho into esikhala ngayo nje kuphela thina abakobulawayo yikubana kungabe abantu bengathola imisebenzi besebenze and le mali itholakale emabhanga yindaba ekhona lapho.
Izolo usiba lukhulu webhanga lesizwe uthembise ukuba usezadinda imali entsha elakho ukuncedisa leyo ekhona ezweni kulandela ukusilela kwemali emabhanga lakuZulu kodwa eyebulenjini inengi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 AM. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Indwendwe zabezimota abadinga amafutha epetrol le diesel ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lezokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu lamadola ngeviki.
Umnumzana Mandla Chuma, isakhamuzi sakobulawayo, usola kakhulu ukuba imali etholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho kanye lokuqansa kwentengo yempahla lokudla emavinkilini.
Ngithi lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi lapho abantu ababe befuna khona ikheshi ngoba abanye bayefuna ukuthi bagade amabhasi emakhaya okubhadala khona ikheshi okungalayikho ikheshi okungala swiping. So manje kade sabantu zindwendwe zodwa abantu vele isiminye eminye akwazakala ukuthi bazayikhupha yini okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina bedlalela ikhisimusi khona lapho kobulawayo kanti nengibelifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya. Ngakho sithi uhulumende ngabuyazama sibili kumbe kukhitshwe namabhondi lawo ngoba yiwangana asilethele uhlupho.
Unkosikazi Sanelisiwe Khadebe laye uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo seziqanse kakhulu vela kusathengeki, uyazihlupha khona ukuthi siza kudlani ngekhisimusi ngoba ama-prizes sokule prize ye-USA sokule prize ye-bond abantu vela ama-queues agcwele balayinile abantu badidene vele i-prize yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bayagqokani konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusilela kwemali sokusaffectile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngaphi sithini kubusiness ngoba abantu babuya lebhondi. Ibhondi nxa ulemukela usithi uyangena ezitolo ezinye alisebenzi. Ibhondi bavuma kuphela ema-supermarket. But when you want ukuthi uthi uyathenga ezinye izinto ibhondi kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzele ukudla kuphela. Ngoba supermarkets are the only people abavuma ibond. Ungathi uhamba kuma hardware uthi athi samende bazobe kutshela nge-US dollar. Uthi athi ufuna insimba kutshela nge-US dollar. Whatever ufuna ukuthenga bakutshela nge-US dollar. Whereas US dollar ngona kasilitholi. So thina besicela sithi uhulumende nxa enganceda isincede isizwele njengabantu bayo isikhiphele leli bond yalifakayo ngoba ibond leli selisithwala senziwa. Ngabuyezwa sibili siki sibisake nopresident ngowakhe ukuthi sicela asikhiphele ibond. Ngoba ibhondi selisilimazile, asisakwanisi lokuthi siphefumule nxa ebhondi.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awala mali osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela, inengi seliphephela emikambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali, amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga, kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo basedolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende esedevolution fund iqondiswe kunhlelo zabo zokuthuthuka indlela. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Iningi labatsha abangena umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Community Development Trust baveze ukukhathazeka ngendlela limali ebe ngayo besithi izakhamizi kumele zitsho ngokwazo ukuthi limali kumele isebenze ziphi inhlelo. Unkosazana Zanele Nyathi uthi indlela limali yabiwa ngayo iphiwa ama-council idala ukuthi inhlelo zisuke ema-ofisini zisiye ebantwini kulokuthi uZulu atho lokhu afisa kwenziwe.
Uma sikhuluma nge-devolution thina ezigwanda ngabantu kumele ngama-resources esilawo sikwazi ukuziphumela up with imali zethen sibe sesale such a percentage esihambisa ku-central government lezi sebe sesizimanejela yini ama-resources uyabe sesiphiwa those powers ukuthi as ma-Thebelands South we come up with a decision ekudevelopheni i-district.
Lo mbono ugcizelelwe ngosakhulayo obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-CYDT umnumzana Norman Ndadisi othi le mali kumele isetshenziswe emgceke.
Imali zakhona ngezani njalo zijongene and leyo mali nxa ibuya ikhangelele ukuyenza apha ama-project. Minjengoba kathesi so asikwazi ukuthi njengezakhamizi ikanti ithe kumele sibe le mbono esiyifakayo towards ukuthi besingakhangeleli ukuthi imali le buyayo for devolution. Eyi fakwe ku budget ikhangeleli ukuthi iyenza lokhu nalokhu kwi province.
Umeya wedolobha leGwanda umnumzana Justin Majale ongene lomhlangano uveze ukuthi umasipala weGwanda waphiwa imali engaphezu kwesigidi esisodwa samadola $1.566 million esetshenziswe ukuqedisa ukwakha itanka lamanzi lesibizi Cop.
Imali leyi nxa yenela ayihambi emazini amanzi abekhona, leyinye futhi zasuka iye kumaintenance kuwater infrastructure. So ikosithe siphatheke kakhulu ngendaba yamanzi ukwenzela ukuthi siqedelane ngamanzi abantu beGwanda basile ngoba sesikhala kakhulu ngamanzi.
Umnumzana Thulani Moyo isikomiti soGwanda uveze ukuthi balokuthuthiseka ngendlela umasipala weGwanda asebenzise ngayo le mali. Umoyo ukhuthaze umasipala ukuthi asebenzelane labatsha ekuphumeni nenhlelo esizathuthukisa impilo yabo.
Abantu bonke banikwa ithuba lokubana baparticipate kuplanning zentuthuko zabo. I-citizen participation siyayiqakathekisa kakhulu nxa sisenza inhlelo zethu zentuthuko. Ama-youth a-special group okuyabe kumele ukuthi imbono yabo bayilalelise kakhulu, bananzelele ukubana they capture imbono yabo ngokupheleleyo.
Laloba uhulumende wabela umasipala weGwanda imali edlula izigidi ezine zamadola $4.7 million phansi kohlelo lwemali ezabelo nemali abakayiphiwe yonke ngoba ibuya ngeziqephu. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Luyalandela uhlelo le-Live Talk. Lamhla siyabe sikhuluma-ke ku-Diaspora Forum, sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ukuthuthukisa umnotho ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Child libikwa ukuba kalisenelisi ukuthi lenzele umhlangano omkhulu wokuguqula umkhathi kwezomnotho we-Asian Pacific Economic Corporation ngenyanga ezayo kaLwezi ngenxa yabantu balelo lizwe abalokhu betshengisela besolwa ukukhezwa kwendleko yokugada isitimela ngokune ekhulwini. Abantu bakwele Iraq bangene esitaladeni betshengisela namhlanje beveza ukukhonona kwabo ngokuqonga kwesilinganiso sabangela msebenzi lenkohlakalo ekusebenzeni kweziphathamandla zikahulumente lanxa lelo lizwe linothe kakhulu ngamafutha ezimota. Namhla kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe sikhuluma lomnumzana Innocent Ndibali osehlale kweleBhilithani okweminyaka edlula elithumi lanhlano. UNdibali utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi impilo yemazweni inzima ngoba kungelabo omalume labo babakazi abaphathisa ngesikhathi sobunzima.
To be honest, impilo yase eBritain or overseas is actually harder than impilo yase Zimbabwe. In the sense that ukuthi nxa ukhangela i-social environment whereby ukuthi abantu izihlobo ukuthi nxa ulodubu uyakwanisa ukuhamba kobabakazi, uyakwanisa ukuhamba komalume, eBritain akukho konke lokho. So abantu bahlala bebodwa, abantu bahlala isikhathi bengela abantu abakhuluma labo. That's why uthola ukuthi abanye abantu bazibulala, abanye abantu bagcina bekumamanye ama-difficulties.
Ye, kodwa nxa sikhangele yona le impilo oyichoyo, ubona ungani baningi yini abahlala khona ngapha abavela eZimbabwe abathi bona bahlezi kahle bayenelisa kungela ubabakazi omalume lokunye okunjani?
Abalutshwani kakhulu abantu abahlezi kahle lapha eBhilithani. Why isitsho njalo? Ngoba mina i-profession yami vele kade ngingumuntu osebenza kuma-social services, kuma-local government, sebenza labantu kuma-community. So sengilokuhlangana labantu bekhaya in different settings. So ngiya understand kakhulu ukuthi abantu bakithi badubekile and nxa usuku compare lokwekhaya ukuthi hayi nxa ungela sawudo uyakwanisa ukugijima uye ngale, kodwa abantu lapho umuntu uyaswela izinto nxa kuyukuthi ikakhulu bengela recourse to public funds bayastruggla kakhulu. Njalo mina ngiyi-service provider at the moment, so provide ama-social services now as a business owner. So ngilakho ukubona sibili ukudubeka, ngiya-employ abantu and so on. So uyabona ukudubeka kwabantu from the sense that abanye abasebenzi, abanye basebenza kodwa imali zakhona zanele.
Ke sikhangele ukuhlalisana, bakhona yini osibabonile abasuka ekhaya bechadile kumbe bethandana bengafika khona ngapho umumo ubehlukanisa?
Baningi kakhulu bakithi imchado yabantu siphelile, and iphela ngokuthi abanye basuke bengabantu abathandanayo abalokuthembana kakhulu, kodwa lapha ngomumo ola omunye secina esebenza ebusuku, omunye esebenza emini, omunye esebenza amashista achene nochiyana, kugcina kusenza ukuthi abantu bengasela i-connection between them. So begcina sokulokuhlukumezana, omunye sedinga omunye umama ngale, omunye edinga ubaba ngale. So imizi igcina ichitheka. Okunye yikho khona kuyani ukuthi because environment yakhona vele is an individualistic state engapromoti i-social participation, ingani yaseparate abantu. So abantu lapho abanye bafika bethi ha mina sengiyi-more independent, ngiyahola okuyimali kwami, ngiyakwanisa ukuyathola indlu yekhansila, ngikwanisa ukuhlala ngedwa. So kugcina kusenza ukuthi abantu bengabi lokuhlalisana kuhle. So sebebaningi abehlukeneyo kukati kade bebuye bebonke bebambene. Lawo amanye ama-pressures awama-professions amanye webhay ukuthi abantu bakithi bagcina be-subjected to amanye ama-unfair dismissals, or beba abantu kusiba la macala okuthiwa ye uzivani bani kade khombisa uzivani emsebenzini, kumbe uzivani bani kade engani ukukhulume enye into engahambanga kuhle omunye umuntu. So umuntu egcine exotshe umsebenzi. So nxa efika ngikhaya laphana akusela kuzwisisana. So into lezi nazo ziyadestroy ama-families.
Lo mnumzana Innocent Ntibali, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eNgilandi.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Ibandla lemthwakazi Republic Party selikhuthaze izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi zingagoqi izandla zisekela ilizwe labo libulawa ngukhulumente webandla lezanu PF uBenedict Nhlapho siphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Akhuluma emhlanganweni webandla lakhe wokukhankasa ukuqhutshelwa eBerea Park eJohannesburg. Umkhokeli webandla leMRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi akekho wathi ngokufica kudliwa izibiliboco kumakhelwane abesekhohlwa ngakibo. Uthe bafuna abasemazweni babe le ndima abayidlalayo ezimpini eziliwa yi-MRP ekhaya, kukoqela ukulwa loncindezelo kwelemandebeleni, ukuthiywa ngaphandle kwabesindebeleni abafuna ukufundela ukuba ngomongikazi, nokuvalelwa kwabo phandle kwamathuba omsebenzi.
Sile more than 2 million people abantu bakithi abavele emathebeleni besihlukunyezwe ngurhulumente wesandleni. So sibalandile nje lapho egoli sizobakhuthaza ukuthi hayi kusamele sibuyele ekhaya siyolwela umhlabathi wabokhokho bethu, lakho konke okungumnotho wethu sokuthethe ngabanye abantu. Silibandla le-MRPs soqhubeka sibalwela, kodwa sikucelayo ukuthi basixhase nxa sisasebenza ngale khaya.
Wabona ngoqoqo kwenhlelo zaleli bandla kwele South Africa uMnumzana Absalom Sibanda uthi zonke izalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zilomlando wokulungisa ezombusazwe lezomnotho ekhaya. Unquso lenkuthazo ye-MRP chaye kwazwela kwabaningi abafana lomnumzana Richard Moyo odabuka ePlumtree. Umnumzana Thulani Sibanda odabuka eMzimwane esigodini layo becula culo linye ngemva komhlangano we-MRP.
Basically njabule kakhulu mina futhi eMRP ikwazi ukuthi ivula abantu indlebe bavula amehlo kahle kahle ngokwenzeka nokuzokwenzeka in future. Ezokufisa singumthwakazi ukuthi bayithathele phezulu lento ukuthi bazame impela ngamandla wonke ukuthi bayifake phambili kuzo zonke izinto abazenzayo bayicabangisise sikwazi ukuba nokukhokhela okuqondile nalokhu sibika ngokwenjengamanje.
Ibandla le-MRP likhuthaze uZulu ukuthi angakhohliswa nguhulumende weZimbabwe othe ngokubulala ilizwe usekhala ngezijeso zomnotho, kodwa bona balwise ngokuphindiweyo inkohlakalo nombuso ochaphaza amalungelo kwaZulu. Ngalesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Intathu lezindaba ithe zemidlalo Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeviki lamachumi amabili lathoba minwe embili yedlalo esigabeni seCastleaga Premier Soccer League namhlanje emini.
Iqembu leBulawayo Chiefs likhuphukela ahlala endaweni yechumi lantathu engalaneni yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele eMushawani Stars le miklomelo ngamachumi amathathu lowodwa. Abahlohlele iqembu leBulawayo Chiefs ngababalisa uFrancis Atsu yena olitshayela emambuleni kabili kanye loFarao Matare. Iqembu leChiefs lisalelwe imidlalo yesithupha kumkhankaso walonyaka wePSL njalo umqeqeqi walo uThulani Sibanda uthi imidlalo kayisoze ibe lula.
Very tough, very tough.
Akukho lula kodwa abafana bethu bajwayele ukudlala ngamadlabuzane nxa bedlala lamaqembu amakhulu. Ungakhala lo mdlalo wethu wengezi sadliwa kodwa sidlala kuhle. Okokuthi imidlalo esibhekanelayo ayikho lula kodwa awulaqembu esilesabayo.
Ngaphezu kwengalane iqembu leCapes United selikhokhela ngemiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Herentals njalo selile miklomelo ngamachumi amahlanu lowodwa, ikanti yele-FC Platinum elihlezi endaweni yesibili selile miklomelo ngamachumi amane lathoba munemunye. Iqembu le-FC Platinum linqobele ingezi Platinum Stars nge-2-1. Endaweni yesithathu kule qembu le-Chicken Inn lona elinqotshwe nge-2-0 iqembu le-Harare City lalo elilwisa ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu le-Manikata Diamonds libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Dynamos. Imidlalo yeviki lamachumi amabili lathoba mnembili yaqhubekela phambili kusasa lapho iqembu le-Highlanders lizemukela khona eleyada enkundleni ye-Papa Fields. Iqembu le-Black Rhinos lizadlala lele Tailone enkundleni ye-National Sports Stadium. Kuthi umdlalo bekumele ube phakathi kweqembu le-Triangle lewange udluliselwe phambili ngoba iqembu le-Triangle lilungiselela umdlalo walo we-CAF Confederation Cup elizawudlala ngesonto leqembu le-Nwadibu elase-Mauritania. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhla. Ibandla le-MDC selisole inyathelo elithethwe libhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe elithi liza kwethula imali entsha kumaviki amabili azayo. Indwendwe zabezimoto abadinga amafutha epetrolo le-dizili ziqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo. Kuhlangene lalezo ezabadinga imali emabhanga. Abasakhulayo edolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende se-Devolution Fund iqondiswe kwinhlelo zabo zentuthuko. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.